Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla zilu 18 Lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana nabalandeli bakhe eNkayi.
Abantu bezanu konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili.
Amazwi kamnumzana Julius Malema owebandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle abokuza, aduduza abeZimbabwe, kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya.
Noma kungaze bakunika imvuthulukezwe ematafuleni, kodwa ngeke wafa wahlonipheka. Njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezweni lakho. Yiko ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba.
Inhlanganiso yezindaba esayithi ibhadalela ukulungisa inwele ngemali engamadola emelika angamachumi amahlanu abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
So balungisa inwele belungisa inzipho up to ivalue engane US$50.
Kulabantu abayi-92 ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanka ebithwele amafutha ezimota duzane lekaloma izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa babikwa bezame ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe eNkayi. Emfanekisweni kamabonakude osezandleni zeStudio 7, abasekeli bebandla lezanu PF babonakala bevimba umgwaqo behlabela ingoma ezithethisa uChamisa. Abantu laba kade belihlekana bebethwele njalo amabhakani alotshwe ukuthi izijeziso zenotho kumele zesulwe. Kodwa uChamisa wenelisile ukungena emzini etshiyeneyo ekhulumisana labalandeli bakhe. UChamisa uphakathi kohambo lokukhulumisana labalandeli bakhe ezigabeni zelizwe lonke. Useke wahamba esigabeni seMaswingo leManicaland. Kuliviki usesigabeni seMathepeleland North. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo seseziba usithumele amazwi alandelayo.
Lapha ke eNkayi njengoba libona besifile ihlelo zethu lapho esihlangana khona ke abantu abatshiyeneyo ama-community leaders ukuze sibonisane ngendaba yenguquko kule ndawo. Iyakwazi izizukulwane zeZimbabwe le-Afrika yonke ukuthi indawo le yindawo efuna ukuthuthukela iye phambili, yindawo elegasi, yindawo ele-coal, kodwa abantu balapha bayahlupheka. Into ebesifuke izozibona ukuthi sikhulumele abantu sebekwazi isimo esisendaweni le, yikho sibuye lo mongameli babonile abantu bezani bevala indlela, babona amapolisa emuva kwamandla yawo namapolisa ablokiza indlela. Abantu bezani konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili ngenhlelo zethu ngoba esikulandileyo la eMathepeleland North yikuhlangana ukuthi upresident advocate Mr. Chamisa ihlangane lezizukulwane zendawo yaseNkayi leMathepeleland yonke jikelele.
Lawo ke ngamazwi umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo seseziba. Amazwi omkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, i-EFF kwele South Africa, umnumzana Julius Malema, awukuthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekelwe ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kwele South Africa amukelwe ngabanye abeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi baningi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayihlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuze athole amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Le ngenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulo emingcele eyafakwa nguhulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
I need to go and tell these. Bakhala bekhala ngeqiniso ngwananzelela iCovid le kulahlekile balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhoza khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho ingakho namhlanje bekhala ngokuthi ama foreigner abathathele imisebenzi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuthiwa libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxotshwe, athi abantu bangaphandle abafuneka eSouth Africa. Amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema le-EFF.
Umnumzana Kretman Kwebulaye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe bekuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba mu-Afrika kutshona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umu-Afrika wazela kuzokazi lase-Afrika. Busa umangala ke ma ubona abanye abaholi base-Afrika bezonda omunye umu-Afrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba baphila kubo umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo-Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Kusenjalo kulabanye abathi lanxa amazwi kaMalema encomeka ikakhulu kwabeZimbabwe kumele bengakhudumali kumakhelwane bakhohlwe ukuyayakha ekhaya. Lokhu kwenzakala kulodaba lokuthi abeZimbabwe abaphiwa incwadi zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni ama special permit asephela umsebenzi kumele avuselelwe na kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi amazwi kaMalema la awasoze abangele ukuthi aswele usekelo njengalokho ukwenzakala kukhetho olusanda kwedlula na.
Kubalekile emtini ongumkhokheli ukuthi abe leqiniso ngento ayithembisa abavoti bakhe. Abavoti bangempela umuntu obathembisa amanga bayamazi nomuntu obathembisa iqiniso bayamazi. UMalema ngokuma echatshalazini acace ukuthi yena abantu bangaphandle ucabanga ngabo kuzokwenza ukuthi ahlonitshwe. Yebo bakhona abazombalekela abambalwa nothi abaningi abazombalekela bangaze balixhasa ibandla lakhe bangaze balivotela ibandla lakhe bezondiswa ikholoko kodwa ke abazokuba baningi abantu abanjalo abazokudala amahluko ngoba ma ubheka ukhetho lolu sanda kwedlula ukwehla kosekelo olutholwe ngamabandla ezombusazwe ikakhulu le-ANC akulani lokuthi bacabangani ngabantu abavela ngaphandle. Kusuke nje abantu baphelelwa luthando lokhetho and kwasekusenzeka abantwini abamnyama bahlala bangayivota ngesimo somnotho esikhona phakathi kwelizwe kodwa esingenani nokuthi kunabantu abavela ngaphandle noma abavela kuphi. Yikho ke usekelo olutholwe libandla likaMalema EFF ayibonisa ukuthi lwehlile yebo bekucatshangela ukuthi luzokhuphuka kakhulu ongasenzakalanga kodwa kalwehlanga okusho ukuthi noma bekhona bangabe bengasamvotela ngoba ye bavotela uMashaba lo owe Action SA kodwa ke labo abangasavotela kuMalema akudalanga mahluko oyangaphi uma abantu bengazuza bonke bayovota njengalokho akade bejwayele ukwenza usekelo lwebandla le-EFF aluzukwehla
bakhona abathi abokuza ikakhulu abeZimbabwe bengazi thabisi ngalokho okukhulunywa nguMalema ngoba kumele babuyele ekhaya bayokwakha uthini wena ngalokho
yebo lokho kuliqiniso akukhathalekile ukuthi bangaze basemukele kangakanani abantu baseMzansi kodwa sinezindaba zethu ezezwe lethu okumele zilunge noma kungaze kube mnandi njani emzini kodwa kumelanga umuntu akhohle izwe lakubo ichala kubo kumele aye ayowavusa amanxiwa kibo kulunge kube njengalo ngoba awuhlonipheki mawubhace ezizweni noma kungaze bakunika imvuthulo kezwe ematafuleni kodwa ngeke wafa wahlonipheka njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke sifane nalezo ongazenza nxa usezweni lakho yiko ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Inhlanganiso yezindaba e-site ithi uhlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukuthi bayobhalisela ukuvota ngokubapha ithuba lokulungisa inwele zabo nxa bengenza lokhu luyaphumelela kobulawayo ngesinye sezigaba selizwe ezilenani labantu abalutshwana ababhalisela ukuvota. Imbiko esiyithole kumabandla ezombusazwe ithi idolobho lakobulawayo lilakho ukucitshelwa izabelo zokuvota ama-constituency amabili kumbe amathathu ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu ababhalisele ukuvota. Umqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi bapha amakuponi okulungisisa inwele angabiza amadola emelika amachumi amahlanu i-$50 ngamuntu munye ubhalisela ukuvota.
Uhlelo lolu sananzelela ukuthi abatsha abarejist ukuvota abaselandaba lakho sasesibakhuthaza ukuthi kona ozahamba erejista ukuvota ehlale edorobheni lakobulawayo siyamnika umvuzo ikhuponi lokuthi elungisa inwele mahara so balungisa inwele belungisa inzipho up to ivalue engange US$50 okuyimali eningi kakhulu ngoba uyakwanisa ufake iwivi yakho ifuna istyla esibe sihle ulungise lenwele zakho umbe uphotha amadredi abafana bayagela mahara bethinta inwele into zonke ezinjalo uhlelo lolu lwamukelwe kakhulu akutshona kuphithizela emahofisini lapho abantwana bezothatha-ke amakhuponi lawa ngathi lathi kusimangalisile ngendlela abantu abareacte ngayo ngoba sasicabanga ukuthi mhlawumbe bazatondatonda kumbe bengabuyi kodwa-ke kuyathabisa ngoba babuya ngobuningi and into esithabisa kakhulu ukuthi ubuya-ke khulayo abale minyaka abo 18, 19, 20 okuyibo abantu esibakhangelela ukuthi beregister ukuvota ngoba yibo isikhathi esiningi abakade bengafuni ukuregister ukuvota so September bazaqhubeka belokhu bebuya ngobuningi okuzenza ukuthi abantu abaningi kobulawayo beregister ukuvota ngoba kule ngozi yokuthi ibulawayo ingaluza ama-constituency amane nxa abantu belokhu bengavoti ngobuningi bengaregister ngobuningi.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus akhwelile phakathi kwamahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwa igciwane le-coronavirus kwabhubha oyedwa ebulawa yi-COVID-19. Kumanani alabo ababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lanye 21 ngabalithelelwe ezikolo. emaswingo kulabalichumi abalithelelwe ezikolo kuthi emashonaland east bayisithupha abahlanu ngabezikolo zemathepeleland south.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abayithoba mini mbili ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanker ebithwele amafutha ezimota duzane leKadoma emgwaqweni osuka eHarare uqonda koBulawayo izolo ebusuku. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 abalimele kakhulu basiwa esibhedlela. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imuli kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo ivumelane nomongameli Emmerson Mnangagwa izolo koBulawayo emzini kamuyi eHillside ukuthi uzavekwa emathuneni eHeroes Acre ngomvulo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenza ukwakha izakhiwo abane babhubhile ngemva kokudilika kwesinye njalo isakhiwo kwele Nigeria. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili kwadilika isakhiwo esilamastezi angamashumi amabili lanye 21 esawohlokayo kwabhubha abantu abangamashumi amane 40. Umphathi ntambo elemelika ubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukwele Kenya lapho azaqhuba khona inkulumo zokumisa ukulwa phakathi kukahulumende wele Ethiopia labesigaba seTigray. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sakazi unjani, ngicela ukuphawula ngodaba lolwesiluzwayo lweParliament ukuthi isiNdebele ngani abasithandi ukuthi sikhulunywe lapha kabasifuni. In fact abantu bakithi esiNdebeleni baba le problem kwasekuqaleni, ungabafica bebahlanu kufika ishoni lilodwa bayantshintsha bonke bakhuluma isishoni. Uma ungathi likhuluma lelo shoni liphendule isiNdebele kuya too tribalistic, and into lesi iyasilimaza kakhulu njengesizwe sakithi komthwakazi esamaNdebele ukuthi thina lothi ulimi lufanele ukuthi ngabe yilo lutshabalalayo ezabanye indimi zikhuluma. Kubuhlungu kakhulu lokhu Msakazi. Sekudingeka amadoda laphana eParliament azamela ulimi lwakithi, kumbe sicine silandele yena umqondisi sihle sithi kuqunywe sikhulume ulimi lwethu, ngoba angeke kwenze ukuthi kukhulunywe isishona kodwa isiNdebele singakhulumi. Hhayi, kuyabe kungayenzi lapho kungangcono kwehlukane bakhulume bodwa lwabo ulimi lathi sikhulumo lwethu. Msakazi, linto yasilimaza and kumele ithathelwe amanyathelo.
Salibonani basakazi beStudio 7, igama uMbongeni Wonyoni. Basakazi, ngicela usizo eredweni yabantu, eredweni ethembakalayo ezimiseni lomkhulu. Ngidinga ubaba okuthiwa ngu-Elfast Sibanda waseNkayi, kodwa angazi ukuthi iNkayi yakhona yiphi yendawo. Lo ubaba bathi wayehlala endaweni yaseMagwegwe, kodwa anginasiqiniseko ukuthi iMagwegwe leyo i-new noma i-old Magwegwe, kodwa bathi kuseMagwegwe. Wawathandana losisa bathi nguNothani Nyoni eminyakeni yabo 2007-2008 khona lapho ekuhandeleni kwabo ngathi baba nomntwana. Haleluya. So sengathi umuntu obaba ngiyamdinga kakhulu yena wasenkaya ukuthi wayisebenza kuphangikwazi enginawo information yiyo le muzi ngoba bathiwe lo mntwana njalo lo mntwana lo ungathi uyahlupha le makhaya le so uma besithi bahamba hamba bebantwini uthi ngakho uthi aluba uyabona ubaba wakhe lo kuthiwa ngu-Elifas Sibanda wasenkaya ngiyacela mhlawumbe ungabe enolwazi lele ndoda okuthiwa ngu-Elifas Sibanda cela ukuthi engithinte kule number ethi 0710963W76 ngiyabonga msakazi sengathi siyaluthola losizo ngoba lo mntwana uyahlupha kakhulu kodwa siyafisa ukuthi le nsizwa siyibone indoda yakho mhlawumbe ingakwe-70 something ingabe yakwe-79-77 khona lapho ngobuja dewethu yena waye umuntu wa-81 so ngicabanga kwami lokho kucabanga kwami kodwa hhayi lokubonakala emagwegwe enyumagwegwe lapha enyumagwegwe so baba sobayababa lo mntwana ngiyabonga msakazi amen
bathala ku-Studio 7 njani obingelelayo nguThabancuma ofana uphalipela esigodini nomlayizo lapho kubaba umqondisi munye uthi kuye upresident wethu lapha njengoba abantu besithi le nto ayenzayo ayicace ukuthi uyenzani njekulalokhu mina ngithi kuye nje engapheli umoya akayenza into yakhe eqhubekeke phambili thina sikhona siyamsupporta siyamthanda njalo usibanibizwe hhayi akame kancane laphana uzophambanisa nje kuphela akame kancane esiwini ngithi kuye ubaba umqondisi umoya lapha ukuthi akasukume sithathe esiwini esihlasile ngamandla laphana ukuthi laba abakhulumayo kusase kube yibo abagijimayo beyobonga laphana uma seyenzeka izinto zayenzeka mina ngilokuthi abantu uma ngenza lutho uma bengeyisa nje bethile into engiyenzayo ngeke iphumelele ngiyenze iphumelele so ngicela lokuthuba umqondisi moya abaphruve rongo laphana
Hey ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 ndabalaleli abathanda u-Studio 7 yo eNdebele ngithi bantu bakithi siyawubona umsebenzi omuhle liwenza mina enza hlala ngikhuluma ngakho loba ngingaba mubi ngokukhuluma ngokuyimi bami kuba ngumthokazi bantu bakithi ngithemba ukuthi ubuningi bethu kathesi sibona into eyenzakalayo kwelizweni laseZimbabwe ikakhulu thina abantu bakomthwakazi asibe niyimbumba sibambaneni sibe yintonye sazini ukuthi okwethu lapho sesithi siyakufuna sisele sesikufuna kungabi nomuntu osifakela umgoqo kungabi nomuntu osizavuma ukuthi esidayivethe ingqondo esenzeni esenzeni asipheni umfokamoya indlebe zethu esilazo simlalele kuzaba lula ukuthi siphume kube yigibhithi esikhayele esikuyo kule Zimbabwe umakhandlokuthi because ngiyabonga ama-comrade
ngilibingelele sizwe sakithi mina ngihlangana nincibe ngilapha e-Johannesburg ngifuna ukuphawula kakhulu ngodaba lwama-sanctions lapha ngivumelana la i-ZANU PF ma ithi ama-sanctions selimaze ilizwe engikukhangela kakhulu ukuthi-ke ama-sanctions lawo ngoba ayifakele ama-individuals namakhampani ama-individuals lawo siyacacanga kusobala ukuthi-ke wonke umnotho welizwe bawuthathe bawuqoqela kulawo ma-individual bawuqoqela kulawo makhampani okuyiwo ahluleka ukufunctiona ngendlela e-right so kuyakhomba kusobala ukuthi libone inkohlakalo ekuma-politician akithi ukuthi imi kanjani ngoba umnotho onke lo usendaweni eyi-1 kubo labo bantu labo okuyibona namhlanje asebefayithela for i-survival yabo namakhampani abo abanganandaba nje lokuthi kube nezinguquko ezithini so ke into ofanti nga siyayibheka ngeswe lukhali yebo baqinisile impela ama-sanction wona alimazi kodwa-ke ikakhulu amakhampani nalawo yiwo ayinkinga kakhulu ayenza ukuthi-ke umnotho welizwe ungafunctioni ngoba i-ZANU PF system le iyiwuva shouthi bawuva yonke into eselizweni ingene kibo kusystem yabo so ma isikube kusystem yabo wonke umnotho lo awusakwazi ukurotata ubuyele back to ebantwini ukuthi bawusebenzise bayawuva futhi bawuvele outside country
bazali labalaleli lezihlobo zonke nje u-Studio 7 abasakazi bethu abasakazi endawo ezimnandi kakhulu ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi awu lihlale njalo isaziso kumnandi kodwa untungamile osithandekile konke uChris Gande awu siyalibingelela lonke kakhulu ngothando olukhulu hlalani njalo lingathi nabasakazi bethu lawo bonke abalaleli bengadinwa sibambane nini ukuze sisuse iZANU PF eunisgebe bengelizweni kuphela ekunguqinisela ukuthi amabandla wonke kabe enhliziyonye moya munye kuze besuse isitha lesi sizani PF undebele okhulumayo
awo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ekuqhubekeni kokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwele Melika, uMongameli Joe Biden usecele iCommission ebona ngezokuthengiselana eFederal Trade Commission ukuthi igcubungule ukuthi akula bungilimbani obenziwayo ngokuqonga kwentengo lokhu na. Intengo yokudla le mpahla kwele Melika isiqonga mihla lemihla. UBiden ulobele iCommission le ukuthi kulobufakazi bokuthi kungaba kulokuqilibezela ukwenziwa ngabanye abathengisa amafutha la. Sixoxelo landela ukwenzakala kwele Melika, uMnumzana Difa wajabhe bhango Dube saqala ngokumbuza ukuthi ukuqonga kwentengo yokudla lempahla lokhu kungaba kubangelwa na yikwehluleka ukuvuselela umnotho kukamongameli Joe Biden.
Uthi umbuso kamnumzana uJoe Biden babukande ukuthi yiwo owenza ukuthi isimo sibe ngalesi ngalesi simo esikiso kulamalanga noma kulezi nsuku. Angiboni ukuthi kungabe kuliqiniso lokho. Ukuthi kuze kufike esimeni lesesikiso ikakhulukazi seinflation kulezi zathu eziningi kakhulu. Ifuyeli ezamafutha ziyabandakanyeka ukuthi kungabe kungezi zinye zomthelela ikakhulukazi oyiwo ongumgogodla yonke into. Kodwa ke nxa singakhangela iMelika lapho ethola khona amafutha ayisikho lapho ukuthola khona ilizwe elifana laboNgland lamazwe lamanye aseEurope awatholi ndawonye lapho ukuthola khona ilizwe laseMelika. Ngizaphumzekeliso njengeNgland amafutha iwathola amazwe afana laboNorway lakubo Midlands khona ngale lapho bathola khona icrude oil yabo okungayisikho lapho okuthola khona ilizwe laseMelika. So inflation le mbandela eminingi kakhulu okuhlangela lesimo esesile kiso esizabe sibheke enkulu kakhulu kwezomnotho ngenxa yesimo kade sikhangelane laso isimo secorona sizayenza ukuthi izinto eziningi zingasebenzi, ama factories amaningi angasebenzi. Into esiyenze ukuthi kuthe nqaso uqalisa ukuthi izinto zibuyele ukuthi zisebenze kwathola ukuthi inflation isisiba phezulu ngoba idemand yezinto yiyo esisuke yabe phezulu. Kodwa ayisiko ukuthi mhlambe kule lizwe elilodwa elingakhonjwa ngomolo ukuthi yilo ilizwe elela yenza ukuthi inflation ibe phezulu.
Nxa sikhangela intengo yempahla lokudla ekhanya isiqongile emhlabeni jikelele, khona ngapho ungasitshela ukuthi khona kunjani?
Lalapho kusenjalo babugande, intengo yempahla lezinto nje eziningi ziya ngokuqhaza. Kodwa njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi into kakhulu eba ngumthelela ekuthenini izinto eziningi ziqhanze, ukuba ukudura kwezinto kwenziwa ukudura kwa mafuta. Ukudura kwamafutha alalawo mazwe afana lamazwe asemikri yiwo alo aproducer kakhulu icrude oil. Icrude oil eyiyo egcina isizithi ngathi purifier bese kuphuma petrol labo diesel labo bani bani. Yiko lapho kuba lo mthelelo omkhulu khona kakhulu. Lakhona hapa kusafana lakhona ngapho eMelika ukuthi ukudura kwezinto sekusiya kusiya phezulu kakhulu. Isinkwa into eyayithengwa ngemali eyayincane kakhulu kodwa kathesi isinkwa sesiphezulu kwe 1 pound. Kube sesithi into efana lefuel, ifuel kungakaqaliswa uCovid ifuel yayikuba 1 pound kodwa kathesi ifuel sibo 1.45 okulinani eliphezulu kakhulu. Okungangokuthi ngabe kukuthi ayisiko lokhu mhlawumbe omunye ukuthi mhlawumbe ungaduli kwefuel.
UMnumzana Difa wajabhe bhango Dube ngolandela ezenzakala kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba uMnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana nabalandeli bakhe eNkayi. Amazwi kaMnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle abokuza aduduza abeZimbabwe kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya. inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali ngamadola emelika ngamachumi amahlanu kulabo ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.